because no silver just two to the twice the thing is this way. In lava security, abakhangile kuhle baphumele into eqondileyo ngoba ngaso kunje tips omunye la uzakhuluma kwakho omunye ukhuluma okunye omunye acabangele lokhu kuningi esingakucabangela sisebenzisa ama singafila ini ama blank spaces sisebenzisa amabalayini mhlawumbe angayisiwo sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela but okuqakathekileyo kithi ukuthi kucubungulwe kakhulu yilabo bezesecurity bacubungule kakhulu badingisise sibezoyefikafile endabeni yiye ukuthi kubangelwa yini khonokho ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Ngizaza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe lapha kwenzakala nhlole
even la izolo lokhu umnankakwe angabe ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazelezi ehofisini yakhe befika befake i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthiye ngaphi imota ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala kodwa-ke okokuqakathekileyo vele kithi ungakhangela anti laphana umnankagwa ecasanda ukungena wahlangana lebhomba e-White City kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzana okokuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayi babacungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakaphesi khonoku okwenzakalayo bamele bethi ukuthi kubangelwa yini kuloku gaga okuthile kulekumbe amasela kwesikhathi siyatshontsha ngabantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingakale udingisiswe bephumele into ebambekayo
ye akulikhathazi njengabantu bezanu befuna
akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kithi njengoba ngisitsho ukuthi into le ivele yinto eke yayenzakala le emuva kodwa ukusikhathaza kwakhona yukuthi khonokwana okwayenzakala emuva azange sibe kwazi ukuthi kwayenziwa ngobani phela yonke into gifts kumele icubungulwe then ithi uthi bring the cultures to book.